Endabeni zethu lamhlanje ukhansila weGwanda Central okubandla leMDC elikhokhelwa ngomnumzana Washman Ncube useshiyane lebandla leli esithi akulankokheli elomkantsho kuleli bandla. Abahamba phakathi kwele Botswana lelizwe leZimbabwe bathi kumele kwehliswe umthelo weTemporary Import Permit. Abesifazana abahlala phandle kwelizwe leZimbabwe bakhuthazwa ukuthi basekele abanye babo abafuna ukungena kukhetho oluzayo. Kulabanye abantu abathi umthetho wohlelo lokwaba ama-shares amankampani emazweni owe Indigenization Act kawumelanga uguqulwe njengalokho okufiswa ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Ku-Livestock lamhla kuhlelo lwabatsha olwe The Connection sixoxa ngokuzakhanga abatsha ukuthi bavotela amabandla abawafisayo. Thumela nimi layezwe lenu ku-WhatsApp kunombolo esithi 0012024650318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama umakakasi athi 909 AM 4930-15580 lagu 6080 kHz ku shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp lagu-Facebook ku-VOA Ndebele.